Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngomvulo mhla ka 24 Ntulikazi 2017 ngoChris Gandhi.
Lo ntungami linkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ya kuba abantu abayi-7 ababotshiwe ngoKristo. Kuthiwa khona baphathisa ku-demonstration ngomgqibelo egcwele. Bahanjiswe court namhla after detention from Saturday.
Abasakhulayo be-MDCT abayisikhombisa ababotshwe ngomgqibelo bakhululwe lamhlanje ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula imali yesibambiso ibail.
So thina siyazama ukuthi lathi sincedise lapho uhulumende achiya khona kumbe angalingi kulekule gebe ukuthi lathi sifundise nxa sikhangele u-section 7 ye-constitution okhuluma ngendaba yokukhankaswa kwamalungelo lokufundiswa kwabantu ukuthi bebekwazi mayelana le-constitution.
Inhlanganiso yamagqwetha le-commission ebona ukulondolozwa kwamalungelo oluntu ziyabambisana emkhankasweni wokufundisa uzulu ngamalungelo akhe.
Akhe phansi amaqembu amela iZimbabwe emdlalweni we-rugby lo wenguqu emidlalweni aphathekekiyo ngempela viki.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni we-Studio 7. Abasakhulayo bebandla le-MDCT abayisikhombisa ababotshwe ngomgqibelo kulandela ukutshengisela besola ugatsha oluqhuba ukhetho olweZimbabwe Elections Commission bakhululwe ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula imali yesibambiso se-bail. Abasakhulayo laba bebesithi indingeko yogatsha lwe-ZEC eyokuthi ababhalisa ukufakwa kuluhlu lwabavoti kumele babe lobufakazi bokuthi bahlala ngaphi yesulwe ngoba abasakhulayo bengelazindlu. Sixoxe lomgcini sihlalo MDCT kugatsha lwabatsha esigabeni senkabazwe umnumzana Brian Dube.
Ya kuba abantu abayi-7 ababotshiwe ngomgqibelo. Kuthiwa khona baphathisa ku-demonstration ngomgqibelo egcwele. Bahanjiswe court namhla after detention from Saturday.
Kahle kahle kuthiwa licala bani abaletheswa?
Kuthiwa khona participate in a non-lawful gathering with intention to commit violence.
Manje baphethwe njani? Uke wezwa yini ukuthi baphethwe kahle nxa lapho bevalelwe?
Ya bese emapolisini ukuchaywa akakachaywanga akwenziwanga lutho. Bakwanisa ukuba begqitha labo ngesikhathi kodwa ukuthi nje khona ukuvalelwa khonokho kwakuvele kungela justification ukuthi kwakusenzelwane ngoba there was no fear of anything. Abantu laba baphongubanjwa bezihambele etown endaweni ezijiyeneyo. Abanye babanjwa bezihambele erenki, abanye babanjwa ema-flea market, abanye babanjwa bezingenele emakhombini. Bephongukhangela ukuthi umuntu angabe egqoke into ered efana njengeregalia ye-MDC. Even if ingayisiyo regalia ye-MDC bephongubamba random abantu. Not ukuthi babamba abantu bedemonstrate, hhayi baphongubamba abantu. Ithi ukuthi i-pre-trial detention yona leyo yesingayifuniyo yokuthi amapholisa abephongufuna ukuthi ahlukulise abantu azwise abantu ibuhlungu kuphela bekwazi ukuthi kulakulaloki. So who compensated for the detention Saturday, Sunday until today around 3 yaphonyiswa i-court.
Manje kuthiwe yena e-court?
E-court kuthiwe khona $100 day each. And bathiwa baripote kanye ngamaviki amabili. Into nje esingayifuniyo khonapho yokuthi amapholisa vele kwenza njengathi bona ibabafanisa ukuthi bachere abantu ukuthi can you demonstrate or not, which is not true. Our constitution and section 25 year posa it only gives the police ukuthi babe le-right yokuphiwa i-notice yokuthi something is going to happen, not necessarily ukuthi bona ibabafanele ukuthi ba-approve.
Hello ke ngumnumzana Brian Dube umgcini sihlalo MDCT kugatsha lwabatsha esigabeni senkabazwe ubekhuluma icingweni le Studio 7 eSegweru.
Inhlanganiso yamagqwetha iZimbabwe Lawyers for Human Rights isibambisane lekomishini ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu iZimbabwe Human Rights Commission emkhankasweni wokufundisa uZulu ngamalungelo akhe kanye lokumunyethwe isisekelo sombuso esitsha. Iziphathamandla zenhlanganiso lezi ziphakathi kokwethekelela indawo ezitshiyeneyo emadolobheni lasemaphandleni zikhulumisana lezakhamizi. Sixoxele siphathamandla seZimbabwe Lawyers for Human Rights umnumzana Lizwe Jamela wachasisa okuningi ngemfundiso abayenzayo.
Masikhangele Section 7 we-Constitution uthi yena uhulumende kumbe even ama-organization azimeleyo kumele efundise abantu ukuthi bebekwazi nge-Constitution. So thina siyazama ukuthi lathi sincedise lapho uhulumende achiya khona kumbe anganiki kule gebe ukuthi lathi sifundise masikhangele u-Section 7 we-Constitution okhuluma ngendaba yokukhankaswa kwamalungelo lokufundiswa kwabantu ukuthi bebekwazi mayelana le-Constitution. So sikhangele amalungelo siyabe sifundisa abantu, siyabe sikhangele nje amalungelo lawa amemethela igwalelo ka-2018 olwe-Constitution. Sikhangele amalungelo ama-civil and political rights, sikhangele amalungelo angama-socio-economic rights, ngoba nxa sikhangele i-Constitution yethu le ithile amalungelo atshiyetshiyeneyo nxa ukhangele izigaba zamalungelo abantu.
Lapho lihambe khona eselifinyelele khona ikakhulu emaphandleni, lithole besazi yini ukuthi simumetheni isisekelo njalo lamalungelo abo bebawazwisisa yini abantu?
Okukhona-ke ukuthi kwezinye izigaba zafuthi ukuthi abantu bayabekwazi nje kodwa bengakwazisisa okujulileyo. Abanye vele baya bengazi lutho vele ngogwalenemeli kade hhayi thina vele azange silubona azange siluhambe asikwazi lutho. Njalo nxa ukhangela indaba ye-Constitution lona vele lugwalo lolana esingathi ngesikhiwa it's too technical abantu ukuthi bekuzwisise vele ukuthi kuthiwa i-Constitution imumetheni. So kuyabe kufuna vele umuntu efike ekhulumisane nabo ngendlela abakwanisa ukuthi bekuzwisise ngesikhiwa singathi break it down to smaller things ukuthi bekuzwisise vele ukuthi kathi xa sikhangela i-Constitution sikhangela into ezikhangela kudani uthi bekuzwisise hayi sikhuluma ngendaba eziphathelane lokuphila kwabo usuku lensuku nxa uvuka usiyolala mengokukhangela namalungelo omuntu sikhangela ukudla sikhangela amanzi ahlambekileyo sikhangela impilakahle sikhangela abantwana ukuthi beyesikolo sikhangele indaba ezithiyetshiyene zonezo abaphila hazo. So siyabe sikhuluma nabo sikhangela i-Constitution ukuthi kathi i-Constitution ithini mayelana lo ndaba zonezo eziphethe impilo zabantu emaphandleni kumbe ngabe semadolobheni. Kwesinye isikhathi lane-limited understanding kodwa kwaye kumele kube lo muntu ozabancedisa ukuthi bezwisise okungcono njalo bezwisise ukuthi hhayi yikuyini abangakuyenza nxa singathi kumbe amalungelo abo sehlukile.
Umnumzana Lizwe Jamela ligqwetha lenhlanganiso elwela amalungelo oluntu iZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Owake waba ngumphathintambo wezokuthengiselana osengumkhokheli webandla le-Alliance for the People's Agenda i-APA umnumzana Nkosana Moyo ungundaba emlonyeni kwabezindaba kulezinsuku kusukela ngenyanga ephelileyo lapha azazise ukuthi uzancintisa ekhethweni lukamongameli ngomnyaka ozayo. UBenedict Nhlapho uhlale phansi lo Moyo waqala ngokuthi akaziphendulele kulabo abathi uthunywe yiZANU-PF ukuthi azodabula phakathi nani labazavotela amabandla aphikisayo.
Ngemva kokumemezela kwamnumzana Nkosana Moyo enyanga ephelileyo ukuthi usebumbe ibandla lakhe le-Alliance for the People's Agenda, APA, kanye lokuthi uzancintisa ekhethweni kwamongameli, iningi labezindaba sebemthenhlo ngeziqu zamehlo. Imbuzo esemqokaka ukuthi lindoda esebenzela amankampani ahlonipheka kakhulu emazweni atshiyeneyo e-Afrika laphesheya ngambe ingaba yiyo yini impendulo yokukhulula iZimbabwe kumaketane okuyanga ukusilela kwemisebenzi ezomnotho ezilele ngogedla lo mbuso osebenzisa udlakela njengensika yawo. Ngambe kungaliqiniso yini ihungahunga lokuthi usetshenziswa libandla elibusayo?
Mina ngizange ngibe kuZANU PF. Ngangena kugovernment kaMgabe ngisuka ngaphandle kweZANU. Ngoba igovernment yethu imele ibe ngeyabantu bonke. That's why I went in the first place. Ngathi sengingenile iyala ukutshintsha izenzo zayo. Yikho kwenza ukuthi ngiphume in less than a year. So mina ngizange ngibe umuntu wezanu. Ngaphuma ngoba ngingavumelani labo kube sokuthiwa ngiyi project yawo. Ngiyabe ngayizwisisi ukuthi kuhamba njani.
Nokuthi vele indaba esebuyela kwezombusazwe.
Ngaphuma ngoba ngangingumminister. Khathesi umsebenzi engiwudingayo ukuthi mina ngifuna ukuthi ngingene njengopresident ukuthi ngitshengise abantu beZimbabwe ukuthi umsebenzi lo umele wenziwe njani.
Njengoba nje abanye bekhala ngokuqilibezela, yena uzalunqoba kanjani ukhetho olunobuqili?
I-rigging iba lula nxa abantu abavotayo bebalutshwane. Abantu abavotayo bangaba baningi kuba nzima ukuthi i-rigging yenziwe. Yikho ke mina iyaphili yami ngeyokuthi ucelo lwami abantwini bakithi ukuthi asambeni siye vota sibaningi ukwenzela ukuthi into ye-rigging ibe nzima ukuthi bayenze.
Omunye umbuzo njalo ukuthi kuyini okufake iZimbabwe esimene sibi kangaka?
Into esiphambanisikile eZimbabwe ukuthi bonke laba bantu fana lamapolisa, lamasoja, lamajaji, labantu be-intelligence basetshenziswa engani ngabantu bezana. Kumele kujinje.
Kwenzekeni ukuthi ezamabhizimusi kobulawayo ebezinone kangaka zinyamalale okomswenya?
Xa kungenzi into zona lezo ezokukhetha ukuthi lo ngubani lapha kulobani, industry eya kobulawayo would send around animal husbandry and therefore equal storage should be there. Nxa sikhangela amanye amazwe aseduze kwethu, i-network yokuconnect ukuthi sihamba njani nxa sisiya kulawa amazwe, which includes i-railway, again isenta yakhona would have been kobulawayo.
Kambe yena umoyo ucabanga ukuthi umnotho welizwe wona ubulewe yini?
Whether ulindebele kumbe usuka eMtare, uManika or whatever, mina kumele ngikunike umsebenzi ngoba ngumsebenzi wakho owaziyo. These are the things we've messed up about our economy. Mina ngithi mina esikwenza kumabhizinisi kuyafanele ukuthi kwenzeke even ku-government, ku-politics. Singenza ngaleyo ndlela ilizwe lethu lizaphumelela.
Kuyini azakwenza ngamasela asethethe umnotho welizwe agqiba ezambeni zawo nxa enganqoba ekhethweni?
Into eyenza ukuthi amasela atshontshe izinto engabotshwa ukuthi amapolisa sengamapolisa amasela. So singatshintsha nje khonokho ukuthi amapolisa le-intelligence lamajaji ethu babambene le-political party, amasela azabotshwa. Kuyatshintsha immediately ngoba ungatshontshi uzabotshwa.
Loba nje abanye besithi imizamo kamoyo ikumba umthombo etsheni. Bakhona bathi ngubani wayekwazi ukuthi uDavida uzamehlula uGoliathi. Ngimele Studio 7 Johannesburg le South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Izihambi phakathi kweZimbabwe leBotswana zikhala ngokuthi akula nguquko kudaba lwama-roadblocks ngemva kokuba uhulumende ethembise ukuthi aza kwehla. Kubika uMartin Ngwenya.
Umbiko kahulumende wenyanga edluleyo wokuthi imigoqo yasemgwaqweni yama-roadblocks iza kwehliswa wamukelwa linengi, kodwa izihambi zithi lokhe kufana nje kwezinye indawo sokungathi sokwengeziwe. Uhlangothi olubona ukungena kwezethekele elizweni olweZimbabwe Tourism Authority luthi izihambi eziningi zikhonona ngemigoqo yama-roadblocks eminenginengi le. Ngokunjalo umphathintambo obona ukungena kwezethekele eZimbabwe umnumzana Walter Mzembi waxoxisana labanye bakhe kuhulumende ukuthi kwesulwe imigoqo yama-roadblocks. Ngenyanga edlule umphathintambo obona ngendaba ezenzakala phakathi kwelizwe, umnumzana Ignatius Chombo utshele idale lephalamende ukuthi imigoqo le iza kwehliswa ibe mine kuphela ngasigaba. Kodwa umnumzana Raymond Moyo, yena ovame uhamba phakathi kweGauteng kanye nakoBulawayo, uthi akula ntshintsho.
Kuyadanisa kakhulu ukuthi ngivuka ukuthi ama-roadblocks azaba yi-4 province. Lokhu esiwathola emaningi kakhulu. after every 10 kilometers uyethula zonke impahla olaza emoteni ubeke phansi beseji usuka lapho uqalise ukupakisha after every 10 kilometers ume futhi yethula upakisha.
Umnumzana Stanley Ncube uthi uhulumende kumele akhulume ngelizwe elizwakalayo, hashi ukuthi kulama roadblocks aluhlobo olutshiyeneyo ngoba amapholisa elokhu eqhubeka ehlupha izethekeli emgwaqweni.
Ama roadblock la asebulala itourism ngokuba uhulumeni wasitshela ukuthi kathesi sisebenza jinja bareduce ama roadblocks la. Kathesi okhanya isandla senxele lesandla sokudla abakwazi benzeni. Isame government ithi yona ibiza ama tourists bareduce ama roadblock kodwa amapolisa alokhu esemgwaqweni. Asikwazi amapolisa la ngama roadblock kahulumende kumbe bazifaka bodwa bedinga imali njengehlala yenza.
Uhulumende uthi imigoqo yama-roadblocks ichiyene esithi uhlobo lwama-roadblocks olwehlisayo yilalo oluyabe kubhalwe lebhakane elulotshwe ukuthi police ahead, njalo imigoqo kanye lamadilamu abonakalayo. Kodwa kuqhubeka kulamanye amapholisa amisa izimoto kungela mgoqo eyenza ama-roadblocks, njalo izihambi zikhala ngokuthi ziyabanjelelwa, njalo kumgceke ukuthi inhlawulo efunwa amapholisa la kayiyi esikhwameni sikahulumende kodwa ezawo. Ngumartin Ngwenya oyindaba zestudio 7 isavron kwele Botswana.
Kulive talk lamuhla sixoxa ngeqembu lenguqu elimela ilizwe eleZimbabwe Warriors eliphunyiswe emncintiswaneni weAfrican Nations Championships ngokunqotshwa elikwenzwe ngele Namibia.
Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhle.
Hello balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Kufe abantu abangamachumi amabili lasithupha ekudubukeni kwebhomba edolobheni leLahore kwele Pakistan, kwalimala kakubi abangamachumi amahlanu. Leli bomba linakanelwa ukuba lithiwe emzimbeni welinye lamalunga abalwa becatsha abedlulisa amalawulo abelihamba ngomdududu.
Amabandla aphikisayo kwele Venezuela abike ngokutshengisela ngokungayi emsebenzini okwensuku ezimbili liviki ngenjongo yokubamba umongameli Nicolas Maduro ngamandla ukuthi engaqhubekeli phambili ngokuhlela ukhetho ukuthi lwenziwe ekupheleni kwalinyanga besithi isikhathi silutshwana sokulungiselela.
Abakhubazekileyo bemukela ngenjabulo ukwakhiwa kwendlela eyenza kube lula ukufinyelela izakhiwo emahofisini esigodlo sikamunicipala weHarare esetownhouse ukuze abahamba ngenqola lamadondolo benelise labo ukungena kulezo ndawo. UMavis Gama usethulela lolu daba eseHarare.
Abakhubazekileyo bathi isilitshumi iminyaka bekhulumisana leziphathamandla zikamunicipala etownhouse ukuba zibalungisele indlela lolu hlobo abangahamba ngayo irempu ukuze abahamba ngenqola yama-wheelchairs lamadondolo banelise ukufinyelela emahofisini la lapho kukhona abakudingayo. Unkosikazi Nashipa Manyawu ngomunye wabekade behluphana leziphathamandla zetownhouse ukuba kwakhiwe lindlela. Umnumzana Hilary Mlambo ngubaba osesemutsha oleminyaka engamachumi amabili lachiya galolunye okhubazekileyo ohlala emzini wekhuwadzana 7.
I saw ramp play eyodwa okumele iyenzwe ukuthi sithabe hayi, but ukuthi thina abantu abale disability sibe le easy access njengoba singabantwana beZimbabwe.
Utshengisa ukujabula okukhulu ngalesi sehlakalo uMlambo ethi esezosizakala laye njengoba ubehluleka ugada ama-steps.
Irempu ileyi yalungisilungisile ukuthi thina abantu abane disability sikhanise ukungena lapha and labanye abazabuyayo maybe baza limala sasa and bakhanise ukungena lapha okulule lami ngiyathaba ngithabile kakhulu.
Wengeza ukuba lo kumele ube yisibonelo esihle kizo zonke inkokheli leziphatha amandla zombuso wezabelo.
Ama-leaders ase out there bafize ukuthi nxa umuntu ole disability engavuya kivo bangabavaleli phandle njengoba i-example eyenziweyo ngomeya sithabile ngakho ukuthi usivumele ukuthi singene silwe ukuthi i-rampway iyenziwe.
Lanxa umnumzana Marshall Shonai engakhubazekanga utshengisa ukukhathazeka ukuba be ingekho lindlela yerempu sonke lesi sikhathi.
This is a historic building, it's an old building.
Isakhiwo esakhiwa kudala lesi esilembali enkulu njalo ngiyazwisisa ukuba kade sathathwa isinqumo sokuba yakhiwe lirempu. Kuyajabulisa ukubona abahamba ngenqola lamadondolo sebenelisa ukuhamba kulesi sakhiwo okwakuqala embalini yazo.
Umeya weHarare umnumzana Bernard Manyenyeni uthi ukusilela kwemali yiwo umgoqo omkhulu kumunisipala weHarare lalapho befisa usuthisa izifiso zezakhamuzi ngendlela engabandlululiyo. Iningi labakhubazekileyo ikakhulu abahamba ngenqola zama-wheelchair lamadondolo bathi kabenelisi ukufinyelela indawo eziningi eziqakathekileyo lalapho befisa ngenxa yemigoqo yokuswelakala kwendlela zamarempu. Babikwa bekusilinganiso phose esilichumi ekhulwini abakhubazekileyo elizweni bahlezi bekhalaza ngokwakhelwa indlela zalolu hlobo zamarempu sikhathi sonke bethi bayabandlululwa betshiya phandle lapho kuhlelwa inhlelo ezehlukeneyo okubalisa ukwakhiwa kwezakhiwo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Owesifazana olwela amalungelo oluntu unkosazana Vimbayishe Muswaburi othi uzancintisa kukhetho lokudinga ummeli weBulawayo South edalele ephalamende uthi ukhangelele ukuvuselela amafektali izibhedlela lezikolo koBulawayo alubana ethe wanqoba. Umshwaburi wethu le amazwi la kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni elilethulelwa nguGibbs Dube Studio 7 enkundleni yeFacebook. Usekelwe ngumnumzana Bhekilizwe Ndlovu ofunda ekolishini leVisi University loGary Twala Jackson ohlala khonapha eMelika. Kodwa uBhekisipho Mahlangu ohlala eSouth Africa uthe akukhanya ukuthi unkosazana Muswaburi ujongeni. Asizweni uMswaburi uNdlovu loMahlangu bexoxa ngodaba lolu loGibbs Dube weStudio 7.
Ngifuna ukubisela impilo ekade sivele siyiphila, impilo elemsebenzi eminingi eyokuthi thina njenge-generation yethu siyakhala. Abaningi bethu abazange beke besebenze empilweni zabo, akula msebenzi. Number one, izikolo i-teacher to student ratio isidabulile. Mina ngisiya Greenfield ibiyi-1 is to 35, khathesi singangena emaklasini ngama-1 is to 6. Imithi ezibhedlela emaklinikhi ngapha akula mithi. So kahle kahle impilo yethu bayibiza ngesilungu bayithi yi-life, yi-quality of living, isiyehlile isiku-zero.
Mbese siyake kubaba uBhekilizwe. Bhekilizwe kunjani?
Ngikhona kunjani baba?
Bhekilizwe akuphosela khoba.
UVimbayi ulelungelo elikhulu kakhulu ukuthi ancintisane kumncintisano ozayo. Isikhathi sonke lesi sezama ukhetho. Njengoba lesikhathi labo bevele bekhona esifuna ukuthi bangancintiswana labo, asebephume khona le formula ekhanyayo ukuthi balakho abafuna ukukwenza. Yikho abantu sebebalekela amaphathi wona la wayi-MDC lezano. Besithi bafuna ukuzimela kodwa. bazama ukulwa lalabo abantu ngoba ekugcineni lapha mnumzana okwenzakala ukuthi abantu bangena emaphathini bagrade bekhijimisa ezinye izinto ezingasokushusa abantu epowerni o MDC babe sefuna ukuthi bekhiphe izana ukwenzela ukuthi babe yibo. So kungumbono wami ukuthi uvimbayi nabonke abanye laba abafuna ukubuya bethu bafuna ukuba bezimele voter abayenze sike sibe le nto entsha sibone ukuthi ayisibi zisebenze yini.
Sinomunye futhi ecingweni singazithi ngabambani ye phosela lakho baba
mina into engikakayilaba abantu abavule ukuthi bafuna ukuvotelwa manje ukuthi onalungu bebekuphi laba and ngoba inkinga ekhona la umuntu wokusekhaya uyayazi inkinga esekhaya kusasa kuvotelwa lo kusasa kuvotelwa lo they only disturbing abantu abavele bekhona belwela ukuthi kule nkinga ekhaya njengoba wena ufuna ukuvotelwa kubula abantu bokubulawa basokolile you know that akula ma industry kobulawayo right now
kakhulu.
And to make matters worse, ufuna ukukhipha laba abantu abake basiza usokubhedile ekhaya iMDCT.
Lapho lizwe ingxoxo phakathi kuka Nkosazana Vimbayi Shemushwaburi exoxa endawonye loBhekilizwe Ndlovu, uBhekisipho Mahlangu belo Gibbs to the West Studio 7.
Kwezemidlalo akhe phansi amaqembu amela ilizwe leZimbabwe emdlalweni weRugby kanye la kumdlalo wenguqu njengoba enqotshwe kumidlalo abephatheke kuyo ngempela viki edluleyo. Okuningi asikuzweni kunthathela izindaba yezemidlalo uJoseph Njanje.
Asekhithike njengamazulu amathuba okuba iqembu elimela ilizwe kumdlalo weRugby liphakamise inkezi yeRugby Africa Gold Cup ngemva kokunqotshwa nge-41-22 elikwenziwe liqembu leKenya ngomgqibelo emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yeHartsfield edolobheni lakoBulawayo. Limpumela icho ukuba iqembu leZimbabwe selinqotshwe kabili kumncintiswano walonyaka njengoba ensukwini ezedlulileyo linqotshwe ngeleNamibia. Njalo umqeqetshi walo uCyprian Mandenge uthi kuzamele balungisise amaphutha abo ukuze bengagunyulwa kusibaya sikaGroup 1A okuyilapho okuvela khona iqembu elithi linganqoba amanye liyephatheka kwimidlalo yezizwe zomhlaba.
Kumele sidlale njengokulungiselela kwethu. Ngamuva sidlale i-chop tackle ngoba badlali beKenya bebakhulu kulathi. Kumele senze izinto lezi ezingathi zezincane sizenze kakuhle qakathekile khonoko. Osokusele ikuthi silise ukuhlala siku-Group A.
Iqembu leZimbabwe lizadlala leTunisia kanye leUganda kumidlalo emibili eliselelayo yokuncintiswano walonyaka. Kolunye udaba oluhambelana lalolu iqembu elimela isizwe emdlalweni wenguqu liphelelwe ngomphako ngokumkhankaso wokudinga amaqembu azaphatheka kumncintiswano weChan ozaqhutshelwa elizweni leKenya ngomnyaka ozayo ngemva kokunqotshwa ngeleNamibia ngensonto emdlalweni oqhutshelwe esikodlweni iHarare enkundleni yeNational Sports. Iqembu leZimbabwe lizithole lingutshikilo bhanqa 1-1 leqembu leNamibia ngemva kokuba lona lingqobe nge-1 kanya lidlala lingekhaya. Ikanti eleNamibia lalo langqoba nge-1 kanya emdlalweni wakuqala okudale ukuba kucine kutshaywa imbekwa ukuze kutholakale iqembu elizadlulela phambili kwathi eleNamibia laselinqoba nge-5-4. Umgadli ohlohle igoli leqembu leZimbabwe okungakatshaywa imbekwa uPrince Dube uthi ukwehluleka kuzidalela amathuba okuhlohla kulahlise kakhulu iqembu lama-Warriors.
Sihle ukuthi sicreate ama-chances amaningi but for i-team ayiphinde isidale kahle kwenziwe ukuthi akuyenza ukuthi sometimes ungalihome lidliwe but ayiphinde for i-team asidale kuhle sizabona next time.
Obukelela umdlalo kumabonakude uRanga Romtero uthi kumele inkokheli zomdlalo wenguqu kweleZimbabwe zibe zifunde isifundo esokuba kumele imidlalo ilungiselelwe ngemfanelo.
AbeNamibia basikhuliyele in terms of bebedlala ibhora nebebekhijima nebebekhanya befithi kulathi. So next time must prepare that kumele sithole in isikhathi amaplayers ethu yaza neshapu.
Umncintiswano weChan uzaqhutshelwa elizweni leKenya ngomnyaka ozayo njalo kuza kuba ngokuqala ukuba ilizwe leZimbabwe lingaphathe yiwo selokhu wasungulwayo. Kusenjalo iqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwelitshumi lesikhombisa elimela ilizwe ngomncintiswano wenguqu oqoqwe inhlanganiso yeCOSAFA kweleMauritius libhaxabulwe nge-5 kanyangi leMalawi emdlalweni walo wesibili kulo mncintiswano odlalwe namhla emini. Limpumela izangemva kokuba leli qembu eliqeqeshwa nguMoses Chunga litshaywe nge-3 kanyangi leMauritius emdlalweni walo wakuqala. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanjini.
Siyabonga Jahale Zansi isikhathi sesidliwe ngumangowezi hlobo zami olivalelisayo ngontungamili nkomo.
Lami wena uChris Gande silichiya ku Studio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.